uyamangala usubona ukuthi endaweni ukuthi liye kuwa ngekhanda kuza kweqa kuyogcila ngeenyawo. Ngicabanga ukuthi ke kungabe kuyikuzikhohlisa uma sizitshela ukuthi leli bandla kuphelele ngalo selibange emaphethelweni lisasekhona and kuyinto embi leyo, kodwa kumele sikwemukele sidinge amaqhinga okuthi kuzosetshenzwa njani esimeni lapho ibandla lezano elikhona liloku liqhakazile.
Siyabona ukubana sokuvele egcekeni ukuthi kulamaxuku atshiyeneyo ebandleni lezano PF kade kungaze kwenzakale, sikuzwa nje emaphepheni kodwa siyakubona ngani sokuphuma egcekeni. Kungakusitshoni lo?
Ungazibone izifiso abantu abazifisela enhliziyweni sekufika lapho isikhathi abaziphumisela khona egcekeni, kuyabe sekukhomba ukuthi sebelibonile ithuba lokuthi uma beyekethisa ukuthi babambe uqine ngaso lesi sikhathi, ngoba ma kuyisikhathi sokukhetho lokufaka abantu ezikhundleni abazaphatha, lithuba eliqakatheke kakhulu kulabo abalesifiso sokuthi babambe umbuso. Yikho ke ma ungafinyela njengofudu lufaka ikhanda phakathi kwamaxolo ithuba liyedlula. Kusuka kubalulekeke ukuthi laba abalesifiso sokuthi babambe esiqine bavele egcekeni ukwenzela ukuthi babambe kungaze kungabi nomunye umuntu ozobathathela indima yabo.